wabhubha abantu abangamakhulu amane lamathumi ayizikhombisa kuze kubhidlike umgodi ewanki colliery number 2 mine mhla ziyisithupha kunhlangula ngomnyaka ka-1972. Abantu badilikelwa ngumgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka, loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iwangi colliery ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifisa ukuthi ngani bayasinika even ama-scholarships. This is like ukuthi si-continue si-advance. Bangakwanisa ukuthi basinike ama-scholarships. Nxa mfundi maybe want to ngiyenza i-degree. Sponsor me. Kunabanye abangela msebenzi babanike imisebenzi ewanti colliery. Kumele basenzele khonokho ngoba abazange besenzele lutho. So kumele basinike ithuba lokuqala nxa be-recruit. Imisebenzi even kunabanye abahamba esikolo nxa ukuthi bathatha kume ngo-apprentice, nursing, vale esikolo sawo e-Caulfield. Nakuyukuthi umuntu ungu-teacher ufuna ukufundisa e-Caulfield. Bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana leziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
Sake sakhulumisana labo sihambe kugathering lezana esenziwa every 6 June, but asikaze sibone i-action engani ingcono. We have said it several times. So I would khuluma kamene but bakhanya ngani ha they are reluctant. Kabenzi lutho especially ebantwaneni. They stick on saying ama widows but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olokhulu waphelela emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like i-life insurance eyokuthi bethathe some of those abantwana ama-deceased labana, at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekampanini, bethole imisebenzi ekampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esaphela emgodini lo. Uthi inkampani yewange colliery kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika komgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa ngabantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo, bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yewange colliery. U-Ephraim Zulu ngomunye wabo.
Ungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiwange colliery company, ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety eyokuthi khona bebone ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi ewange.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kwinkampani yewange colliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.